sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza siseWashington DC.
Ali ngali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 3 Zibandlela 2019 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Usoli Delta singayisola kodwa nje ibidlala ngesikhathi ngoba iDelta akusiyo lenkingi. Inkingi sekutheni nje ngibize sizitela manga manga ukuthi yisa lesibundi kuyalingana kodwa siyakwazi ukuthi umuntu asiqinisa kaze kulingane. One is to take it's healthiest business. I wish you would think.
Izakhamizi zeHarare zethuswa ngamankampani ambalwa agoqela elungisa unamnede lotshwala yeDelta athi konke akuphekayo sokuzathengiswa ngedola leMelika kuphela.
Izinto ezilukhuni ikakhulu kuholo lezisebenzi ngemali leyo eyiyo uhlobo lwayo esiyilinyazwe amandla ayo lidola engasandi ngani ledola le-America ngoba uholo labantu abaselisedoleni le-America njengoba seliphumile kuba sedoleni le-America abayibhona yikho lokho sokulo bunzima khona akulanto ehlanganayo kukaphezu.
Ababalisi labongi bathi kabasenelisi ukuya emsebenzini ngenxa yokugugudeka kweholo labo, ngakho-ke sebebambisana labodokotela asebele nyanga bekhala lemsebenzi befuna ukuholiswa ngedola leMelika. Ngesikhathi iningi likhala ngokubhidlika komnotho welizwe, abahlala emaphandleni bathi umumo usumubi ngamandla ngoba bengasenelisi ukuqhuba inhlelo zokuziphilisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zeHarare seziveze ukudana okukhulu kanye lokwethuswa ngosekucabangwa ngamankampani ambalwa agoqela elungisa onamnede lotshwala eDelta esethule izinqumo zokuthi konke akulungisayo sokuzathengiswa ngedola leMelika kuphela. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Embikweni owethulelwe uZulu Izolo, inkokheli yenkampani yeDelta eZimbabwe ibalise ukungenelisi ukuhlanganisa imali enelayo ukuze ithenge ukusebenzisa lokuphekisa abakulungisayo okwenze bathatha lesi sinqumo sokuthi bathengise impahla yabo ngedola leMelika. Iningi labakhulume leStudio 7 bavayize ukudana bebalela ukuthi lesi sinqumo sesizogokela ukuthi amakampani amaningi elizweni athengise ngedola leMelika elivele lingekho elizweni. Umnumzana Sikhosana Ndiweni sakamuzi seHarare uthi udanise kakhulu isinqumo lesi esithi kuzaba nzima lapho engabalezithekeleli ngoba ehola ngebhondi.
Azazi mfowethu, thina imali yethu siyiphiwa ku-Echo Cash. Intengo yokuyathenga i-US namhla ibidlalela ku-320 kwi-Echo Cash. Imagine. So basho ukuthi ukuze ngingathi utshwala sofuze ngiyehlukane le mali eningi. Imagine imali yonke yona le akukho fair. I mean isalari yami ayikhwelanga lokhu mindawonye.
Umnumzana Mdudu Zincube uthe loba nje utshwala sekukhwezwe intengo le yinto eyivama njalo asebeyijwayele. Usola nje ukusetshenziswa kwedola leMelika osokuza kwenza isisindo salo siqonge ngamandla nxa liqhathaniswa lebhondi.
Abantu abanathi utshwala akulamehluko oyabo khona ngoba vele bevele ibhiya utshwala be-$1 bebekuthenga sibesikuthenga $3 to $4. So inkinga esikhona nje ukuthi sowuzamele umuntu abe lodubo lokuqale ayedinga ama-US dollar ngoba sonke siyazi ukuthi i-foreign currency yahlupha.
Umnumzana Tedious Mathuru sakamuzi sebudiriwe eHarare yena uthe ngakukho okuningi okungabe sekuguqukile ngoba lapho abathenga khona bebevele sebethenga ngentengo ephezulu.
kunzima ndoda emntwini omnyama ngoba singakhela sesizimbapho ndoda iyusa la ngona lehlupho utholakala balutshwana abahola ngeyusa ukuthi ukuthi abantu laba sizasibona izinto zikhwela unnecessarily usokulanjwa nxa utshwala lama drinks sokuthengiswa ngama US dollar okulandelayo ukuthi ukudla uzathengiswa ngama US dollar
ekugcizelela kulokho umnumzana Maduro uthe iDelta ngenye yamankampani amabili amakhulu eZimbabwe okusho ukuthi ingakhokhelela ukuthini amanye amankampani lawo aqale ukuthengisa ngedola leMelika.
Ungabona iDelta isichaja ngama US dollar osekusele ukuthi iConnect ichaja ngama US dollar amakampani la ayi-2 yiwo amakhulu lapha eZimbabwe engavele enze njalo konke osekulandela ngama US dollar. Impilo isinzima.
Ingcwethi ehlaziya ngezinhlalakahle kaZulu unkosazana Davita Nkomo uthe isinqumo ebesenziwa inkokheli yeDelta seluphawu nje lwenkinga enkulu okufuze ixazululwe nguhulumende wakuleli yokusalakala kwemali nokulungisa umnotho welizwe.
Usola iDelta singayisola kodwa nje ikudlala ngesikhathi ngoba iDelta kusiyo lenkinga. Inginsokuthini njengo ngilizwe sizitela mangamanga ukuthi yusa le gundu kuyalingana kodwa siyakwazi kusonke ukuthi asoqinisa kaze kulingane 1 to 30 iDelta yenza business okutsho ukuthi ikayelela inzuzo ethile ekuthengiseni kwabo kubathengisela mahhala.
Encwadini ebhalwe inkokheli yeDelta izolo bachasise ukuthi ibhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe lisenelisi ukubapha imali enelayo yakwamanye amazwe yokuthi benelise ukuthenga okusebenzisa ukuze basebenze bengelamigoqo. Babuye bachasisa ukuthi nxa bengasathethanga isinqumo lesi abasoze benelise ukuqhubeka besebenza. Inkampani yeDelta isiyo esithengisa impahla yayo ngedola leMelika kodwa amakampani afana nabo Chicken Inn aselentengo ezishiyeneyo eBond Note ephezulu ledola leMelika enganeno okukhomba ukuba ilizwe lizabanjwa amandla ukusebenzisa idola leMelika lonyaka. Ngomnyaka odlileyo uhulumende walise abathengisa imithi yokwelapha namaphilisi ukuthengisa ngedola leMelika isithi lokhu ikugxila uZulu ngoba bephiwa imali yawamanye amazwe libhanga elikhulu ele-RDZ kodwa bona bathi ayeneli imithi namaphilisi afunwa uZulu. Imizamo yokukhuluma lesiphathamandla sokuthula kwempiko unkosikazi Monica Mtswangwa ihlule kodwa umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Khosa Nyoshi Wenga kumalanga edlileyo walewemba phansi ukuthi idola leMelika lizaphinda lisetshenziswe kuleli ethi uhulumende kenelisi kulithola ngobuningi balo. Lokhu konke kwenzakala ngesikhathi odokotela nababalisi labo sebenqume ukuthi umqhashi wabo okunguhulumende engehluleka ukubaholisa ngedola leMelika kabasoze babuyele emsebenzini bazaqhubeka bekhalala umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguGibson Bebe.
Siyabonga Gibson. Silokho sikudaba olufanayo ababalisi labongi bathi kabasenelisi ukuya emsebenzini ngenxa yokugugudeka kweholo labo ngakho ke sebebambisana labodokotela sebelenyanga bekhalale umsebenzi befuna ukuholiswa ngedola leMelika. Inhlanganiso zababalisi kanye lezimele abongi zethule umbiko lo namhlanje ziveza ukuthi iholo lazo elohlobo lwemali ebizwa ngokuthi ngama-RTGS seliyingcosana. Ababalisi labo bathi kabasoze baye emsebenzini kuthi abongi bakhangelelwe ukuthi bazahamba emsebenzini kabili ngenyanga kuphela. Asenelisanga ukukhuluma labamele izisebenzi lezi. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Believe Gawule ilunga lebandla lezanu PF othi uhulumende uzama ngamandla wonke ukuthi alungise konke okuhlupha izisebenzi loba nje isimo somnotho sisibi kakhulu elizweni.
Kuyakhombisa sobala ukuthi umumo wezinto olukhuni akusonto singayibalekela leyo into eqinise ukuthi izinto zilukhuni ikakhulu kuholo lezisebenzi ngemali leyi eyiyo uhlobo lwayo esilinyazwe amandla ayo lidola engasalingani ledola leAmerica ngoba umkhulu labantu abadilisedoleni leAmerica nje bavele iphumile kwakhe edoleni leAmerica abayibhondi yikho lapho sokulobunzima khona akulanto ehlanganayo kukaphela kodwa uhulumende welula izandla zonke ukuthi ufuna ukuthi akhulumisane lezisebenzi zakhe uvulile phila amasango yile qiniso umongameli ukwagcizelela ukuthi isuke ezedlileyo ukuthi kumele kukhulunyiswane sibili abantu bakhangele sile umumo okhona lakho kumele kube abantu bekhangela umuma esiphakathi kwawo nobunzima esiphakathi kwabo bakuvuma ukuthi hayi sikele siphakathi kobunzima bese kuthiwa nendlela uhulumende ancedisa ukuthi azwisise olunye uhlelo olukhona olwazi zisebenzi engikuthandayo ukuthi kumele njalo sibe abantu abathatha umumo lo siwukhangele kube ngowethu sikhangele kuyanunga sikhangelele khonokho sibuze ukuthi xa sikhangelele kunungu uhulumende usesemutsha lo asimncedisene lathi njengesebenzi kakhulu
ye kodwa kukanya kusobala sibe lapha bagawula ukuthi uhulumende wani sefuna ukuba ithusela abagala lo msebenzi ingakhulu amadokotela bathi bayabona sokule joint operations command kumbe kuthiwa kuyini i-special task force so bazobetshala uvalwa ngakhonokho ngakho-ke uhulumende yena kumele enzeni ngoba uhlupho lolu luqhubekela phambili babagawule
uhlupho lolu lungaqedwa kuphela ngokukhulumisana okukhona phakathi kwahulumende lezisebenzi zakhe hatshi ukwethuselana kodwa ukukhulumisana okuqondileyo silokuqotho okuleqiniso futhi phakathi lokulezithembiso ezilandelayo ukuthi hayi phakathi komumo esiphakathi kwawo lo abantu akula muntu ongaboniyo dibisa ukuthi phakathi komumo onjani amadoda omthula inqube babhizi bayasebenza ngeqiniso singabanika isikhathi nje esilutshwane esithile eziyizinto sizazibona zisenzakala ngiqinisile sibili ukuthi akulalwanga lapho kuyasetshenziswa sibili kodwa nelusizi ukuthi sisebenza ngena phakathi kobunye ubunzima obedlulabo noba ukuthi into zilunge umgwaqo esihamba ngawo usesenza lamagwampa lamagudi sibili kodwa phambili ngale kuzalunga so kufuna ukuthi lokuzinikela lokuzimisela kodwa okunye engikuthi engizama ukuthi ngifike kikho yikuthi singahlanganisa izinto lezi zepolitics kwabantwini bakithi ngoba abanye ezepolitika sebengena sebethola ithuba lokuthi bangene ngento into bajumayele ivangeli lawo batshela abantu ukuthi hey uhulumende ngabe uyaholisa abantu ngama-yodela kodwa bona ama-yodela ezidlula kona kona ayivele bekwazi ukuthi kawakho nabo bengalawo
lezinye
indlela
nxa sikhangele babagawule khonapho okutsho siyakuzwa sibili kodwa-ke nxa uzubheka sibili ukuthi ama-RTGS lawo lamabhondi kuvele kungana kusasebenzi kwezomnotho kwelezimbabwe so-ke ngikho befuna ukuthi beholiswe ngama-US dollars njalo bathi i-politics kumbe zombusazwe azikho phakathi batsho njalo gawule
ye liqiniso lelelo ngithanda ukuthi kube njalo lezinhliziyweni zabo kodwa kungabi njalo sokubuya abanye labo bebhoda ngale bethi bandabanda becatshile besenza okunye okungayisi kodwa mina engikugcizelelayo tibi ngithanda ukuthi ngabe uhulumende uyanikwa ithuba wakithi ngabe sokuyedlula inyanga ezingu-6 ngabe sesikhuluma ukuthi uhulumende kathi uyenzani akukakhanya ukuthi kwenziwani but inyanga ezingu-6 zingayidlula ngale hayi le qiniso ukuthi umthuli bazabe sephumele olunye ulutho olubambekayo sibili oluzancedisa kona nezisebenzi zikahulumende kodwa uhulumende kayishilekanga uthembisile njalo uyathembisa kahle sokuthi ukuthi okunye kwakhona eziyizinto zakhona izikhalazo zezisebenzi uzazikhangela ngendlela ezijiyeneyo kodwa-ke okufana okukhangelayo ukuthi lokunye izinto zikahulumente zidingaingedwe ngakho ngoba yona imali ye-amerika le asinayo kuti
olo-ke umnumzana Believe Gawule ilunga lebandla lezanu PF bexoxa le-Studio 7 ecingweni esetsholotsho
belikwazi na ukuthi i-Studio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu lalelani indaba ezimxhotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz
izizalwane zakwele China eziyisikhombisa bezisemthethweni ndaba lamhlanje edolobheni le-Victoria Falls lapho obekumele zithoniswe icala lokutholakala zilempondo zikabhejane ezilesisindo esifika phose intengo efika phose isigidi samadola i-$900,000 zetheswa icala lokwephula iziqondiso zomthetho we-Parks and Wildlife Act ngokuthi kuthiwa zatholakala zithwele impondo lezi okungekho emthethweni umantshi unkosazana Rangari Rai Gaganje uvumelane lo mtshutshisi umnumzana Bhekimpilo Tshabalala ukuthi sokuthethe isikhathi eside abantu laba bengakathoniswa icala leli emthethwandaba udaba lolu lukhangelelwe ukuthi luzathethwa mhlaka-9 ngozibandlela abayisikhombisa laba ababotshwe ngeviki ephelileyo njalo abamelwe ngumnumzana Give Mom Viringi bayaliphika leli cala impondo zikabhejane zingumuthi wemacansini kwele China.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ngesikhathi iningi likhala ngokubhidlika komnotho welizwe, abahlala emaphandleni bathi umumo usumubi ngamandla ngoba bengesenelisi ukuqhuba inhlelo zokuziphilisa ezigabeni zazo. Asizweni okuningi ngalolu daba kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhubele unkosikazi Fedi Dube ohlala esinampande eBinga.
Umnyaka omutha siwungenile but uDube ukuthi abantu abanakudla abanamali ezitolo ukudla kukhona kugcwele ezibili gadi akuthengeli. So abantu bayahawula vele kunendlala lapha kuyasiwa. Le nhlanyelo abazizuzanga inhlanyelo lazi bazinikwa amasabhuku nikwa naba abebandla elibusayo. Yayimkhuhlane la abantu bayagula ezibhedlela kulaludo amabhakethi awatholakali ukuthi umuntu angazuza umumba awuthengi abantu nxwayelo mumbu bethengiselana ngezihlobo ngawungela zihlobo vele awusile.
Sake saxoxa lani kuwona lo msakazo lisithi kule nhlelo
ihlelo sikhona sibile zezivande kathesi bahlanyele umumbu ngenxa yezulu because amanzi ayesehomile then abanye bayakha amaklinikhi njengakithi ngapha siyakhe iklinikhi sizaphela vele sesakhinje amanesi uhulumende vele uzithukele asikwazi nokuthi kumbe silohulumende thi kangela njengalapha lapha engikhona ePinga kuwadi 3 siyahamba sibili 15 kilometers ukuthi yezuzi ama-health services esiyabhola. So nxa usizwa ubuhlungu bona buya nomama betshona bekhona ngalo baba beselela abantwana so bezwa ubuhlungu bagcine becontribute ama-contributions abo bazakhele bodwa incedisa nabe SPA.
Uhlupho lwemali lona ke?
Hayi, uhlupho lwemali kunzima. Bayakhola nababakhola imali lokuze ne-social welfare. Bangazuza ama-use akhona kubuya abanye ababuya nezimota zabo. Bafike babatshintshele bebarobha. Abanye bathengisa i-cooking oil befuna ama-use angikhona. Bahambe lawo kobobulawayo kumbe eHarare. Ngapha emakhaya kusale kungasela le. Ekupheleni komnyaka abantwana abaningi ababhalanga ama-exams kuze kwakubhadala imali yokufotokopa amaphepha yama-exams. Awema-exams angikhona abantwana abazange babhadala ama-$4 abazali bayishele.
Siyabona ukuthi izikolo sezivulwa abanye bakhala ngama-prices ama-uniform ukuthi aqonga.
Lapha abazali balikufaka ngiyanda ukuthi ngamuchitonga. Ibhuku lili kuchita 80 cents. Ami mabhuku ma 32 pages ari kuchita $1.50. Kuri kunotabala magrosa. La community liri kufaka. Isebo so mputu vedi vana vechikolo tavakofunda. Because tave ma uniform mina mbebe dano. Ndirasuma ma uniform. But material kuti ndijane lembo mendi. Ndiwode kubulawayo. And kuti uzwe even uchange $12. Muzwe lulidya nakuri mari yakona. Tave. Kana balikwi inka bed, food, no books, no what, even ima teacher machoko tawe because vazgarita balikwi badara mchikolo. So vere mbubumi kulikuti umina. Even tuchita ma meetings, tu ambule tawe nkutuya. Because voba lisi ni EDF. So mta parati EDF manji kwa ba problem.
Halo ke unkosikazi Fepi Dube obexoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7 esesinampande eBinga. Live talk lamhlanje kuhlelo labesifazana seyisuzeni bomama sixoxa ngezinqumo zabesifazana lonyaka ama new year resolutions lobunzima ababhekane labo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo sithumeleni imlayezelo olenombolo zenu kucingo oluthi 0012024650318 kumbe lizilobe ekhasini lethu ele VOA Ndebele ku Facebook. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zikamunicipala weThekwini weSouth Africa zibika ukuba owake waba ngumongameli umnumzana Jacob Zuma uzakhalela ezinye zengoma ezikudlalade elisalolongwa lengoma zempini yokulwela inkululeko yalelo lizwe. Laloba umongameli Muhammadu Buhari wakwele Nigeria webandla ele All Progressive Party ebhekane labaningi abafuna ukuncintisana laye kukhetho lokudinga umongameli olwenziwa kunyanga ezimbili ezilandelayo. Iningi lithi ongenelisa ukumphikisa esikhundleni ngu-Atiku Abubakar webandla ele People's Democratic Party olosekelo olungalingana lolwakhe. Isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba uthi ukukhalala umsebenzi okwenziwe ngabodokotela lokuzenziwa ngamatitshala kulezombusazwe phakathi. Ngalokho uthi inkokheli yabezomvikela phansi kogatsha lweJoint Operations Command kumbe iJOC ihlangene yavumelana ukuthi kulesandla sezombusazwe kudaba lolu yikho sebengenele. Ukuhlazi yalolu daba sixoxele ngcwethe ecubungela izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi endawonye lomlandeli webandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Ngibona nganto ukuthi ukudabe njalo kuyabe kuyikuphosisa akusho kwethuleka kodwa ke imbamba ndawonye izingatsha zonke zibamba ndawonye nxento zinje vele kufuna ukuthi ngabe izina amabandla aphikisana bazwakala bekhuluma ngakhona ukuthi hayi esingenela lathi sincedise ukubana sithole ukubana singaba le mpumela mhlobo bani ngoba loko akusho mpumela ebandleni lodwa kumbe elenza mthetho elibusayo yimpumela amabandla wonke abantu bonke isizalwane sonke seZimbabwe kumele sibe lomlando ukuthi yona sibambe umsebenzi lo uqhubeke usiya phambili ngoba ilizwe ngelethu sonke ungakabi izano PF ungakabi NDC ungakabi ngisho kumbe eyimpati ethize ukuqala ube isizalwane saleli lizwe leZimbabwe. Ngakho-ke kubalulekile ukubana entweni yonke esiyenzayo entweni yonke esicabangayo sicabange iZimbabwe kuqala singakacabangi okunye.
Ye wena mnumzana Sibindi uthini wena ngodaba lolu, ingathi yehlulekile yini izano PF?
Well, okuyiqiniso ikuthi abantu bebekhayele ukuthi iZanu PF, uhulumende weZanu PF, abantu bebefisa ukuthi ngayo impilo iyaqhubeka isiba ngcono. Okokuqala enza kutho ikuthi engathi mina lapha iZanu PF okungathi iyasilela khona kumbe iyaphosisa khona kula. Into enkulu ikuthi nxa kufanele kwenziwe izinqumo ezaaffektha ilizwe leZimbabwe kuqakathekile ukuthi kube nalokhu kukhulumisana ngoba idala kulokhu kuthiwa yi-consultation ngesilungu. Ngibona ngathi iZANU PF iyehluleka khonapho. Ngizanika ama-example. Ungananzela kathesi iZANU PF uhulumende weZANU PF kule ndlela yokuthi ngasizala izinto wabuya le ndlela enhle kumbe ipolisi enhle iforum lena okuthiwa yi-tripartite negotiating forum yenza akhuluma ngayo engenisa uhulumende ingenise ama-employers kumbe abaqhathi ingenise le-labor. Iforum leyana yayijonge ukuthi nxa kuzaba lezinto ilizwe ngaze zingahambi kuhle abantu befaka amakhanda ndawonye babonisane. Kodwa singananzelela angathi mingakhathi esiminyaka kukhanya ungathi iZANU PF leyana ifora iyayidelela kodwa tasiyakubhonsi leyana ifora yiyo njalo eqakathekileyo. Njalo phezu kwalokho futhi ngathi sikhuluma ngendaba ye-consultation kunezinye izinqumo esibona ngathi ziyenziwa iZANU PF ezenzo zingasihambeli kuhle. For instance khathesi ungakhangela impilo yabantu enzima akula muntu ongakwala lokho. Abantu baphila nzima, imisebenzi ayikho, abantu bayalamba. Kodwa phezu kwalokho ihola abantu liphansi, intongo ziyakhwela. Kodwa phezu kwalokho siyabona iZANU PF futhi ithatha ifaka i-tax leyana ye-2% yama-transfers leya. Khonokwana kubulala futhi umuntu nalowo vele uthwele nzima.
Nanto-ke udaba mnumzana Juma uthini wena ngembono kababa uSibindi lapho ekakhulu akhuluma ngokuthi hayi kukhona sibili lapho iZANU PF ephosisa khona.
Ngiyamuzwa umfowethu ubaba uSibindi uyakhuluma umbono wakhe uqakathekile kubalulekile khonoko. Kodwa-ke njengoba ngithilo ngamaphambilini into eqakathekileyo ukuhlala phansi abantu bebonisana. Umkhokheli weZanu PF njalo enguye umongameli welizwe ubaba uMnangagwa usephumela nengi ekufaka sobala ubana kuqhakathekile ubana abantu bazi ubana umnyango wakhe uvulekile njalo yena ubuye ngibongameli olalelayo okuthiyene nalokho esathila kokuqala ubana siyakwazi ubana isipansini kababa uGabe njengani kuyasiba khonokho kodwa kathesi-ke ubaba umnangagwa ubuye ngesimo njalo nangelizwi lokuvula lokwamukela ubana asikhulumeni yikobona uyamthola izini kuma-social media laba o-Twitter osezula naloko kushiyetshiyeneyo ukuthi wena sikhulumeni sibonisane kodwa-ke uduwo nje ukuthi wona abanye bethu basuka babe ngabaphoxayo nabathethisayo abangathiyo kodwa yena-ke ngumuntu ofuna ngabe kuthiwa wonke umuntu uyangena sikhulumisane sibonisane ngoba ayisifo ukuthi izanupefu yilo lodwa ibandla elizabona okuphelele njalo okufaneleyo.
Hayi, kuzwakala isikhathi sesingasavumi. Ungasigqibela uhlelo Mnumzana Sibindi, usitshela wena ukubana ubona njani elakusasa, ikakhulu labo abathi ibandla lezanu PF liphiwe isikhathi.
Ngibona ngakuphalele balingandla kuthiwa yidinali syndrome. Sesikhuluma kanje uzizwa abantu bevuke besithi bona ibhondi ye-US dollar leyo kuyalingana kodwa kusegcekeni kakulingani wakhana ama-prize ukhanje ezenzakalayo ukhange lama-exchange rate akuhambelane so ibandla ezanu-P F likaze lifika belivuma khona ukuthi kulama-problems and ama-problems engayi-identify likuvume khonokho kodwa ngathi izwe lizaba-right khathi esikhuluma nge-indigenous industrialization act uhulumende ukuthi yena Zimbabwe is open for business kodwa ngezengulalwana umthetho okuthiwa bathi bona bafisa ukuthi i-51% ibe ngumuntu weZimbabwe akula muntu ole mali ekoza kuyenza efama enezitshalo so yezento fanele zikhangele kukhulunyiswane samapholisi zakho ongathi ayixotsha abantu abangasincedisa akuthi xa kungenjalo vele abantu bazaqoka bethi hayi banezanu-P F selehlulekile.
Alo-ke umnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi yecubungula ezombusazo ubexoxa endawonye lo msekeli webandla lezanu-P F umnumzana Joseph Chuma. Umuzi wonke uthe waba ngumlotha imuli yonke yasala ingasela ndawo yokuhlala ngemva kokuthiswa ngumzukulu obedakiwe emangweni weShagari eLower Gweru. Intatheli ezindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umzukulu kagogo uMancube udumisane Nhlane uvuke ubhova echitha imbiza eziphekiweyo wabuya watshisa izindlu zonke zatshabalala.
Umfana usenzele izilingo lapha ukusithisela iluzi phakathi kwekhaya endlini kakhulu Nhlane. So umfana uthe nawo yeni bedakiwe. So akuphuma ngalutho endlini kuthe konke aphuma idesti kuphela hayi izigqoko zilobile zonke.
Udumisane Nhlane uvuke ubhova echitha imbiza eziphekiweyo wabuya watshisa izindlu zonke zatshabalala.
Ukhongisika kuphela nje wahlala phansi kwami khonapho waqalisa ukukhuluma ukuthi yena ngingaligebheli igodi likwani ngathi igodi likwani kusenze njani wathi anyalitsheza ukuthi ngizondile ngingatshayelela umntwana phansi lapha yinti nalowetu ngathi umntwana wakhona loyakumbula lezenza wabe mphakamisa umntwana lwa xa emphakamisa umntwana lwana ngingazithulula ngizangakhulumela wathi funa ukutshengisa ukuthi ngizondile wase wasukuma wakhaba ipoto sesihlabile ipoto waphakamisa ipoto yesithwala wahle wazichitha amapholisa.
Okwamanje ugogo uMancube lemuli yakhe basele egcekeni
dlalela khonapha
phandle egcekeni
sizilalela khonapho ngenxa kuyikuthi sizuli khona hayi ngiyalala ngale komamdawo ngayo njengoba kamathuli sizuzulwa ngimzondi ngiyamthanda sibili kodwa ngibona ukuthi uyejela sokuthi ngiyamzonda ngithi ingxa yomthetho ngayangilungisela uyezelunile.
Umnumzana Benjamin Mpala ngukansila we-WhatsApp 7 lapho okube lesi ndaba phendule khona
kukube le double strategy because umama wakhe ubhubhile ubhubhela last month lokhu ebhizi ekhala umama wakhe ngabhala kuze lapho sithile ungalalutho lokuyifethaleza lokhu wayekuholile uthile lakho sithile phakathi umncanade lakho kuthile akulalutho to total so we are appealing to anyone okhona lapha emhlabeni ozwa elosizi.
Aishi sikati iso singasavumi siyabonga Ezra Chisaswanda ngosigqibela uhlelo lwethu ngodaba oluzwisa usizi kakhulu. Hayi silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje lingakhohlwa nje ukusithinta njalo ekuseni ngo 6:30 igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.